Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Hlangana kweze kuseni mthwakazo omuhle ngolwesine mhlaka 29 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Abanye abe-TRCC abaxwayiswe libandla labo ukuthi bayecitshisa amabizo abo kuluhlu lwabantu abazancintisa kukhetho bayafunga bathi kabasoze. AbeZimbabwe kwele South Africa bathakazelela isinqumo senkantolo ye-High Court esokuthi ama-permits abo kamelanga esulwe. Kube lomkhosi wokufaka ilitshe lesikhumbuzo sabantu abatshiselwa endlini yigugurawundi etsholotsho izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abanye babantu okuthiwa bagile imikhuba libandla le-TRCC babhalisela ukuncintisa kukhetho oluzayo lanxa kungayisibo abakhethwe ngabasekeli baleli bandla. Bayafunga bathi kabasoze basilandele isixwayiso saleli bandla esokuthi bayecitshisa amagama abo. Abantu laba bangamachumi amane lanye 41. I-TRCC ithi abantu laba bathengwe inhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe yona esebenza lebandla le-ZANU-PF ukuthi bayebhalisa ukuze endaweni inye ngayinye kube lamalunga e-TRCC amabili kumbe edlula khonapho ancintisayo. Okuyinto elakho ukunikeza i-ZANU-PF ithuba lokunqoba. I-TRCC ibithe abantu laba kumele babe sebecitshise amagama abo ekupheleni kosuku lwayizolo. Sixoxele omunye wabantu laba, umnumzana Mbuso Siso, yena ozancintisa kukhetho lukakansila ku-Ward 1 koBulawayo.
Kuyangimangalisa kakhulu ukuthi ungathiwa ngiyekhipha ibizo lami mina ngiyinzalo yakoBulawayo. Lo ongasinzalo yakoBulawayo ovele eHarare ebuye ngelanga le-nomination ungatshelwa yena ukuthi kakhiphe, kutshelwa mina isizalwane sakoBulawayo njalo isizalwane seMatabeleland.
Kodwa lo ovele eHarare kakhethwanga ilibandla yini, kakhethwanga ngabasekeli bebandla koBulawayo?
Ungathi uyananzelela ukhetho lolu kusukisela luqala luvele kaluzange lube le ndlela eqondileyo yokukhetha abantu abazamela uBulawayo. Abantu akade bezamela uBulawayo bakhethwe ngokungilimbani. Ngithemba ubonile ukuthi amabizo enziwa lapho asiwa eHarare ukuthi kuyekhethwa abafanele ukubane bazomela uBulawayo. Kwatholakala ukuthi amabizo ayehambile eHarare alala etintshwa ngobusuku. Lalawa ungananzelela mhla ilokhuze ne-Independent Commission i-announcer lawo mabizo ya-announcer. Kodwa ungathi uyabuyela kokukhethiweyo kathesi uzathola ukubana kayiseyikho.
Nezinye indlela uthi nguwe owawukhethwe ngabantu be-constituency yakho kodwa kwasokutshintshwa eHarare?
Ye, kwaba lobuqili. Amabizo athe esehamba eHarare abanye babetshelwa ukubana ama-results enu asivunyelwa ukubana silitshele azakhulunywa eHarare. Ama-commissioner lawo amanye akhona ayelobugebengu ayethatha amanye ama-results abanye abantu ewafake isithi umuntu uwine ukuba ngu-number one in that caucus, uyethola ukuthi ibizo lakho kalisekho kumbe selifakwe laba ngu-number two kumbe laba ngu-number three. So into eyokhetho luveleka izange yaba le-transparency from lapha eqale khona. Lanxa ungakhangela sokuse-nomination court la, ngiza kunika umzekeliso owamabizo abuya elo Professor Welshman Ndlovu elinye labuya lilo Return Love ele Senate adatshulwa phambi kukaRita Ndlovu lawo mabizo ngoba wayengafunakali ngabantu abayibo abagcina sebezifake kulawo maphepha ngoba badabula amaphepha abuya elungisiwe eHarare bawadabula bakhipha uProfessor Welshman Ncube bakhipha lo mama uRita Ndlovu besenzela ukuthi bazifake endikayisoda lawo maphepha abawadabulayo badabula amaphepha amaningi belokhu betshintsha phambi kwe-nomination court umphakathi wonke ukhangela.
Ibandla lenu belithe kusiyaphela usuku lwayizolo kumele libe selicitshisile amabizo enu e-nomination court kulabo abancintisayo. Vele kawusoze ucitshise?
Kabazange bangitshele ngoba bayakwazi ukuthi vele mina yimo kumele ngimele abantu mhlawumbe batshele lo ovela eHarare ukubana kakhiphe ngoba engayisuka la. Ungakunanzelela imnumzana Ntungameli before i-caucus umlando Ncube okade evele eku-ward 1 wabuya ibizo lakhe selidisqualifyiwe kanye elo mayor usodolobho uSolomon Mkhune babuya sebedisqualifyiwe kodwa abantu abangasibo bala kabazange badisqualify kusenzelwa ukuthi kuvulelwe lowo muntu oweHarare ngokudisqualify umlando Ncube umsekeli kasodolobho. So lokhu okuthi kuthiwa kufanele abantu bakhiphe hatshi kabakhiphe bona thina singabalapha ukuthi sibe silokhu esiqilibezelwa sithathelwa indawo zethu ngabantu abangasiyobalapha bebuya bebhasiwe ebusuku hatshi kasisoze sikuvume lokho.
Ubona bekuvotela yini abantu phambi kwalo okhethwe libandla?
Abantu vele kabasoze ukekela ukuvotela umuntu abamaziyo ngakutshela kathesi kayisikho kimi kodwa lapha okulohlupho khona. Inhlupho zigcwele yonke indawo. Ungaya emagwegwe abantu bayakhala ngomuntu abamphiweyo ukuthi ayemela abe lilunga lephalamende. Lowo muntu wayevele edliwe ngutendani Nyathi. Uthe edliwe ngutendani Nyathi wayakhethwa yiHarare.
Umnumzana Mbuso Siso uzancintisa kukhetho lokudinga ukhansila kuward 1 kobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zijabulile ngesinqumo sayizolo esithethwe inkantolo ye High Court esokuthi uhulumende wakulelo lizwe wephule umthetho ngokwesula amaphemisi azo okuhlala lokusebenza kwele South Africa aweZimbabwe exemption permits. Uhulumende wayethe incwadi lezi zizaphelelwa isikhathi ekupheleni kwalinyanga kodwa waseselula isikhathi sazo ngezinye inyanga eziyisithupha. Kepha iHigh Court ithe ukwesulwa kwamaphemisi la akukho emthethweni futhi ithe kumele asebenze okomunye umnyaka ogcweleyo uhulumende weSouth Africa esadinga indlela zokululungisisa lolu daba. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Inkantolo ikwenze kwacaca ukuthi iDepartment of Home Affairs ithethe isinqumo ingakunanzelelanga ukuthi umthelela ususa uhlelo lwe-special permit ludala inkinga enganani kubanikazi balolu hlelo. Kodwa ke sikunanzelela futhi ukuthi ke uhlangothi olu-South Africa lwabantu abathize bayakhalazela kuhulumende ukuthi ngabe uyanqoba engakwenzi kube lula ukuhlala kwabantu bangaphandle. Kodwa ke kumele kuphinde kukhunjulwe ukuthi isinqumo lesi ezokunika abantu i-special permit sathathwa ngemva kokunanzelela inkinga ezazivelelane lelizwe laseZimbabwe nalokho okwakweba ngumthelela elizweni laseSouth Africa. Manje ke kuba nzima ukuthi siyenze sengathi isinqumo lesi thina sisithatha ngokuhlokoloza kodwa sisithatha thina ngokujabula ukuthi mhlawumbe umthetho sisekelo waseSouth Africa usamila ufani neminye imithetho yase-Afrika engawunanzeleliyo ukuhlonipheka kwe-constitution.
Inkantolo ithe uhulumende kumele adinge ezinye indlela zokulungisisa lolu daba. Lifuna enzeni kahle kahle, lifuna aluphathe njani?
Thina asizange ukuzocindezela inhlangothi zohulumende nengatsha zase-South Africa zokuthungamela, kodwa thina singabantu abavelelwe yilolu hluphe olwasivelelayo. Kutsho khona ukuthi sasinanzelela ukuthi-ke ekuhluphekeni kwethu abekungazange kwananzelelwa thina umthelela ukuthatha ezinye izinqumo. Ngakho-ke uhulumende wase-South Africa siyamthemba thina ukuthi uyothatha isinqumo esilingene ububelo nokusinanzelela inkinga esihlangabezana nazo. Asitsho thina ukuthi uhulumende wase-South Africa akenze umathanda wethu. Sizama ukumnanzelelisa kuphela ukuthi hawu, kodwa phela ngoba phela sesinohlupho olunje wena walwamukela wathi yena uzasinceda. Kanti-ke manje usethatha isinqumo esenza ukuthi alibale ukuthi sasivele sivelelwe luphi uhlupho.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi yisikhulumeli senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa. Uthe simxolisele lapho ugagisa ngelizwi lakhe ngoba uphethwe ngumvimbano. Inhlanganiso ye-IBH likaZulu kanye le-National Transitional Justice Working Group zibambisene zafaka ilitshe lesikhumbuzo sabantu abatshiselwa endlini ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi eCholojo esigabeni seSalankomo izolo. Nangu umkhokheli we-IBH likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
ESalankomo kwavalelwa abantu abangu-12 betshiswa omama, obaba labantwana, kwafa abangu-6, kwasinda abangu-6 abakwanisa ukuthi bekwatula umduli baphuma umnyango, baphuma babaleka. Laba abangu-6 bafa, batshela phakathi bafa, abanye bathi bephuma babadubula phandle. Abahlanu laba bangcwatshwe khonapho lapha abatshela khona, oyedwa nguye wathathwa ngabemuli yakhe bahambeka emzini wakhe.
Sesike sabona le siyafaka amatshe esikhumbuzo afanayo eBhalagwe laseNkabazwe, kodwa lawo matshe atshontshwa adilizwa. Kalesabi yini ukuthi kungenzakala okufanayo eSalankomo?
Asesabi ukuthi kungenzakala okufanayo. Laloba kungenzakala, abakwenzayo kasibesabi, kasibancengi, kasibethuki. Sizaqhubeka siwafaka ngoba abantu bafa. Kuqakathekile ukuthi izikhumbuzo zibe khona, kuqakathekile ukuthi sibe lendawo lapho abantu abahlangana khona besiyakhumbula izihlobo zabo. Kuqakathekile lokuthi abasakhulayo bebekwazi izindawo. Bengixoxa labo abakhulayo kuyona lwana umango, kuningi abangakwaziyo okufihlakeleyo ngezindawo zawo. So kuyabe kuqakathekile ukuthi abakhulayo bebekwazi ukuthi kwenzakalani. Ngijabulile ukubana besile nhlanganiso evela eSozberry, ngoba khonokhana kuyabe sokusenza abantu bonke bekuzwisisa ukuthi hayi, kungabe kwenzakala eMandebeleni kodwa indaba yelizwe lonke. It's a national problem edinga ukuthi abantu beZimbabwe sonke sibambisane ukuthi siyilungise. Bengazi befuna ukuwabulala, akusoze simisi, akusoze kuqede udaba lweGugurahundi. Udaba lweGugurahundi luyaqedwa ikubana abantu abakwenzayo bahlale phansi labantu beZimbabwe bacele uxolo, bebatshele leqiniso ukuthi babekwenzelani. Lokho akulungiswa ngokuyadiliza obufakazi, kodwa kumiswa ikuthi bezehlise bebe lobuntu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumholi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eIBH likaZulu. Lanxa uhulumende esithi ziyaphumelela inhlelo zakhe zokuqinisa idola leZimbabwe, iningi lithi impilo ilokhe ilukhuni ngoba intengo yempahla ikhuphuka njalo nje. Futhi osomabhizimusi bafuna imali yakwamanye amazwe kuphela. Ustandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU kugatsha olungentshonalanga elizwe umnumzana Ambrose Sibindi okhokhela njalo inhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Umuntu kazana oweZimbabwe kalandaba kakhulu lerate uhluba ukuthi kambe nanxa esefike esitolo esethinga ama basic commodities lokho kumphilisayo kuyisimo bani yebo kambe emdulini siyakubona emabhenki ukuthi ayisokungcono kodwa ngene esitolo kulanda etshintshileyo impahla ziloku zidula njengale ndlela bezidula ngayo ama price siyanazela lapha lapha lokwekhwela kwezindawo futhi sokusiba kubi kakhulu ngokuyathi yangena bethi hayi ngawule RTGS aya sifuni la ama impahla ethile mama ukhomnoza athile bethi bayo hayi lapha thina sifuna $1. So yilo hlobo esiphakathi kwalo kusho ukuthi umuntu osebenzayo imali ayihola vela imncedisi lanxa kuthiwa irate iyehla engxenye kunceda labo phela ababusinessmen okuyaba abenelisa ukuthi bathole imali zabo bathintsha imali zabo ebhenki bathole $1 labo kuyabanceda kodwa ke umuntu kazana lo vele ongela ndlela ukuthi afinyelele ebhenki ayitshintshe imali ukuthi ayigugulele from RTGS to $1 akumncedisi.
Kodwa yona imali ke iyatholakala lula yini abantu bayibamba ngezandla?
Eqinisweni imali iyahlupa itholakale. Imali yethu leyi eyangekhaya RTGS ukuthi uyithole isithwala nzima. Lamabhanga besinika imali engathi ithe xaxa uyathola sebehlile, sebehle bayaphansi ngabethi leyo mali abalayo. So khona kokodwa kuhle kusitshengisa ukuthi sesiphakathi kohlupho lokuthi ole mali ukuthi awenze ukuba nayithole leyo mali yeZimbabwe kuba nzima ngoba ayikho in short supply. Ukuthi kubangelwa kuyini angazi kumbe kuyiswa i-strategy sokuthi engxenye imali leyi eyangakithi ibe nilutshwane inyamalale ukwenzela ukuthi engxenye kwehlise i-inflation asilaqinisa ukuthi kwenzakalani khona phana but eqinisweni yikho okwenzakalayo. Kuphela into ongayenza ngawo usungathi usufuna imali thina njengaba abantu kazana lo mphakathi wonke ukuthi siye khona apho umkambo omnyama and umkambo omnyama vele khathesi impilo yokuthi ube le-$1. So umuntu kazana uhambe ejinja kumkambo omnyama azitholele nje amadola angelancedo azahlangayise suke ethi uyathenga izinto azithengeki ama-renti bona abantu abangela zindlu zabo abahlala endlini zabanye abantu babhadaliswa ngama-$US nalawo nxa eyisisebenzi kumbe bona abathengisayo ngasela mali yokudla ngasela mali yokuhambisa abantwana esikolo akusela mali yokuthenga imithi i-medication yabantwana le muli yakhe. So impilo sibili iqhubekisa uba nzima kakhulu eZimbabwe.
Umnumzana Ambrose Sibindi, ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU esigabeni sangentshonalanga yelizwe futhi uhola inhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. I-Chronicle ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe kasoze avume ukuthatha uhlangothi empini yakwele Ukraine njengalokho athi kufunwa yiMelika. I-Herald yona ithi ele China seliphele Zimbabwe inkulungwane yamathani erayisi kanye lenkulungwane yamathani eflower okuza kwabelwa abantu abaswelayo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani basakazi nabalaleli baka Radio 7. Hey kulale ndoda le ethi isikhulumeli samapolice aseZimbabwe Paul Nyathi. Hayi baba wena, wena isikhulumeli semapolice ezano wena. Makambe uzathi uSevia Khasukwere engavele buye elizweni liyambopha. Limbophelani ngoba sefuna ukuthi la yancintisa beyipresident kuyabophisa khona lokho. Ngoba kukangake sizwe uSevia Khasukwere limiyeka wangena edali emadali wathonisiswa wabonakala engela cala. Yini sumvalela ke wena? Uvela ubambisane labo Mnangagwa. Ha kodwa he ungapheliyo kuyahlola madoda. Nibophe ziqine ngeke lihlale lihlukumeza abantwana bezibabho bengelacala kulilungile. Kuza liphelela. Lina bo Paul Nyathi labo Mnangagwa.
Hlelele sinibone Studio 7 noma singasasibheki selisithatha nje lana lithathe lifake esayidini, hayi akunandaba, kuzafika isikhathi mhlawumbe sokuyisikhathi sabanye abantu. Okay, namhlanje ke umuntu ozaziyo ukuthi wayeyizipra izipra namhlanje kuyenalinyanga sikhumbula abantu abangu-30 abafayo bebulawa ngamakhiwa endaweni okuthiwa kusegabanga, endaweni lapho esasicrosa khona ku-crossing point. Namhlanje nge-28 sicabanga ugeneral, umuntu owaqeda only 5 years wayenza izipra yabonakala, Alfred Nikita Mangena. Oh, what a commander! Oh, what a commander! We think about him. So, ke yikho ke abanye abantu abangamasela bazenza ngazathi kuthiwa yibo abaliberate ilizwe, bayenza abantu baba ngabantu abaliberatayo kodwa bangamasela. Now look at uNikita, banekhona banakunje banakunje.
Linjani mathupu siyamahle amahle. Hey, indaba lena umsakazi ka Studio 7 athi ukwala uzuzu uhleke ekseni uphambanisa ka Monica Mthangwa. Hayi lami kukungqumba qumbile umuntu ukambe ohloniphekayo enza iblanda enjalo. Eh? Ake yangisa lo khena abantu bezana no PF show abahleleke. Eh sesiya kuma elections bangani bambeza no PF. Kuyanini votele i Triple C. Kumani kuna ngapho libuye ngapha singenise ubaba uChamsa ngiyokuphela uzasinika inguquko. Mathupu si asibambane nenini siqine sibambane more than before. Abangani bami bezaphu bakomthwakazi maphatha amatsha amancane uza buyani ngapha sifakeni ubaba uChamisa nenyani nenyana sozivela ubone emavotini faka ubaba uChamisa izano siyifuqele eceleni amadoda lapho 43 years bedlala ngathi sure. Hayi 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 ngiyabonga irali enkulu yenziwe ngubaba uChamisa siyabonga.
Yeah. Studio 7. Salibonani basakazi. Kanye labalaleli bakhona sithi izinyane lesilo sizo sinyama sikamthwakazi. Studio 7. Sayicela ngathola isikhathi lisikhuzele ufikile embalula. Lo legama labo mama indoda. Uyini lento esikhulumela ngazo sidelela sihloniphe ngathola isikhathi impela sihloniphe. Yini le insumansumane le ayikhuluma ethi yena iloko bayenzile ngoba ba corrupt nje. Kwamanje kulomfana wakithi abambuleleyo le Durban le. Ngithi flabus lapha ufile manje so sithwala nzima. Ngendaba zabantu beSouth Africa nibenzela ukuthi ubona kulento abayithola singabuye ekhaya sizilokho sihlutshwa la eSouth Africa. Kulomfana wakithi ofile manje la kuze kwasiza uEzra Jesus Bande ukuthi angene kuma Facebook lawo ukuze lo mfana simtholele ku 2 months ejoni watshona ngomabasa le emuva le khona ekutholakele manje. Ngendaba zabo ufikile embalula bekhuluma into ezingasebenzi into ezingela ngqondo bemdala ngakho ebele igama lebafaze indoda wawezwa ngabe uthiwa kulomuntu ukuthiwa ngufikile ngumuntu ongubaba. Yes, yini angasihloniphi vele lo gawule lo othi yena iZimbabwe yaqala ukuhlupheka ngelokho since bona bathatha umbuso wabantu bezanupf vele ilizwe bahle balibulala lelikasmith mina noma ngalibona ngibona lalingcono kakhulu ngoba ubaba ngamthola ekuthengile inkomo kwamanje ngiyehluleka ukuthenga inkomo mina sesingasebenzayo. Hayi suka ugawule lo fikile lo legama labafazi babo sihlonipha mangathola isikhathi basihlonipha. Amen.
Studio 7, bengilele abasakazi abahleli njani. Angazi phela ngoba mina manje imisakazi ngilalela kuma-audio, so mhlawumbe ngithumela ngesikhathi esirongo imeseji yami le. Into eyenziwa izanupf lena ngibona ukuthi sebeletha uJoseph mna bathi mbani lomuntu wako lo Jonathan Moyo nalo uzhangzhang wakhona bayakubona bona uchuma lona lo gawule labo ukuthi bayehluleka. Sebedinga amasela amadala amakhulu kuqu awazi umkhonyovu wonke wezanupf ukuzothi konke ukuthi manje bencedisane ngokugebenga nangobuqili beqhubeke beyokuyisa iZimbabwe phela ezimabhangeke izilungu. Ma sekulandwa amasela amadala avela abaleke wise iZimbabwe sebebothe ngoba manje abantu banje babakhulela abantu sebedinga leyani inhlobo endala ekade ivele yazi umsosi wonke ukuthi manje bebuthane behlangane ngokugebenga babo beqhubeke beyise iZimbabwe lana abantu asibuyena amehlo la nalokho ukuthi abantu bachabe chayiza uNupf abachaba abantu abawutira abantu abahamba ngemoto abantu sichaba abantu abeza uNupf ayikho nje le.
Yeni njani ke basakazi na njani basakazi bodade nabo bafowethu nabomkhulu bonke abamamele lesi Studio 7. Ngithanda nje uPaul kancane ngendaba kaSukwerele ngeZanupf. Umnanga kusaba ukuthi khona uKasukwerele uzakhuluma konke okuyimpihlo ngoba semiku opposition. Licebo lezano bangeke bazibamvumele ende inkantolo izovuna yena mnanga kwabangani bakhe. ngoba umthetho phela ngwabo amajaji ngawabo alandele into abayifunayo.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbono yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, ungasithumela owakho umbono kunombolo esithi +1 202 465 0318. Wezemelika umongameli Joe Biden uthi ukholwa ukuba umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin ulahlekelwe isithunzi futhi usele emdambiyana kulandela ukuhlamukelwa kwakhe libutho elizimeleyo ele Wagner Group lona elikhokhelwa ngumngane wakhe umnumzana Yevgeny Prigozhin. UPrigozhin olamabutho alwa empini yase-Ukraine encedisana lakaPutin wazise ngempelaviki edluleyo ukuthi wayesehluthune elinye idolobho leRussia lokuthi wayesekhokhela ibutho lakhe lisiya edolobheni elikhulu eleMoscow ngemva kokukhonona esithi amasotsha akhe ayebhonjwe ngakaPutin ekwele-Ukraine. Kota uPrigozhin wasuka wahlehla wasesuka eRussia wayaphephela kwele Belarus. UBiden uthi lanxa kunjalo umvukela lo umlimazile kakhulu uPutin. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe futhi engowebandla leMDC eMelika umnumzana Denmore yo.
Amazwi kaBiden mina ngivumelana lawo ngoba ngempela uPutin I think into abengayikhangelelanga leyo yokuthi angavukelwa ngumuntu omthembileyo njalo futhi umuntu ambhadala izimali eziningi kakhulu. Sizile uPutin ekhuluma ukuthi uPrigozhin le squad sakhe sebebhadalwe over $1 billion ukuthi balwe impilo abalwayo for yena le Ukraine. So ma ukuthi umuntu omthembileyo i-social yilo elithembileyo lokuthi ma ukhangela ukuthi wonke ama-victories esingathi lapho izimpi sezike zawinwa against i-Ukraine zonke ukuthi zikhokhelwa yiyo i-Wagner Group ka-Prigozhin. Ma sikujikela-ke leyo group kusho ukuthi hhayi sokukhombisa ukuthi into azisamanga kahle-ke and so I think uBiden mina ngibona ungathi uyibethe ekhanda impela.
Kodwa singathi lasemhlabeni jikelele uhlonzi lwakhe lwehlile yini uPutin ngoba nxa sikhuluma labantu abanengi kakhulu kubo Africa ngitsho lenkokheli yase-Africa ikhanya imphakamisa kakhulu uPutin ngakolunye uhlangothi ikhuluma kubi ngeMelika.
Yeah, well, siyazi ukuthi i-Africa ilo budlelwano obuthize elabo loPutin kusukela kudala ngesikhathi sama-revolution liberation wars. Siyazi ukuthi even for instance iZimbabwe abozaphu bahamba bayetraina khona eRussia. So i-relationship liyana ikhona inkulu and siyabona even amazwe afana lo-South Africa ayi-part of i-BRICS. Ibudlelwano bonke lobu obukhona phakathi kwe-Africa le-Russia. I think i-America into okumele uyenze and siyabona sebeqala ukuzama ukwenza ukuthi bavuselele ubudlelwano babo abalabo la mazwe ase-Africa ngoba I think for a long time i-America ineglectile i-Africa especially ngesikhathi sika-Trump.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe futhi ungowebandla le-MDC eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Abanye abe-TRIPC abaxwayiswe ileli bandla ukuthi bayicitshisa amabizo abo kuluhlu lwabazancintisa kukhetho bayafunga bathi kabasoze. AbeZimbabwe kwele South Africa bathakazelela isinqumo senkantolo esokuthi amaphemisi abo kamelanga esulwe. Kube lo mkhosi wokufaka ilitshe lesikhumbuzo sabantu abatshiselwa endlini ngesikhathi seGugurahundi eTsholotsho izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi untungamilinko molichone kuhle.